sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande ube sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thafumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Ayisiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo yokuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla leZANU-PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwamabhayi elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwajayeleleyo amhlaka-9 sikhona thina njengefazi ku-ground siyakhampeyina njengesasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi ubabhebs bembube lithi selilubhekise eCanada le-Ontario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezithiyeneyo.
Hayi, asikathethi lutho. Lokho esihlabela umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thafumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwamabhayi elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ephalamende umnumzana Fabian kufa hautizwi edale lephalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare kodwa akachongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende umnumzana Dakutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngempopo ohlobo lwe-AK-47, watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So asiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo yokuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesiboneka nengi kuthunjwa amalunga e-Triple C. Kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngaziwore olilunga ledale lephalamende. Laye uthunje ngabantu ababehlome ngama AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungazayo kwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing Ali. Abambulalayo akukazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni. Kodwa siyakwazi ukuthi kulobaba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lowo mama osejele. So kaningi-ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga sile mbali yakho lokho. Kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyo into emangalisayo. Lamapolice ukuthi protect abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ebe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eparlamenti uyabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa uyabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo ekhulumisana leSadaki ayekhuluma le-AU ayekhuluma le-UN ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU, UN etc. etc. ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi kodwa yabe thule kakukhanye lokuthi kwenzakalani yikho kulusizi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheji likaZulu. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West bethesele inhlanganiso icala lekwethusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho obekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele Studio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla leZANU PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe Trust FAZ sikhona ukuncedisa iZANU PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU PF. Engaba ngama-harmonized election kumbe ibe ngama-by-election sebe sikhona ukuncedisa iZANU PF njengomntana weZANU PF i-affiliate yeZANU PF. Ngakho-ke kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwakhangeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-FAZ ku-ground siyakampena njengase asukwenza kuma by election kuma harmonized election ikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eFas ngise Bedbridge West apesikankasa khona kuma labantu ukubana ebotelizana uPF ebotele community sani ukubana ewine sisuka khona lapho zahamba yonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama members aweFas ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana iZANU PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eye Forever Citizens Zimbabwe FAZ ayindawo ikhona ukuthi incedise iZANU PF kathesi nasesikhathini esibuyayo. Ngiyabona
sike sezwa esikhathini esedluleyo langempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Litheni lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sela umuntu. Abantu nxa bemile kuma polling station kuyenzwa ngamaparty wonke. Even yona i-opposition iyabe labantu laba bebezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akunamuntu ethuswayo. Kuyabe kuyudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khonapha eZimbabwe. La khona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go get a voter. Egoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama-final touches.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka umholi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe kumbe ifaza. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa ebanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asesele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Teacher 7 kanjani injani masenga kobulawa iphumule emadonkini ngilapha eGoli iProgressive Zimbabwe Foundation organization esebenza ngokusemthethweni iregistered ise South Africa ngama youth aseZimbabwe asebekhadile ngombuso wezana sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazwilinye. So nawe ma ufisa ukujoyina ngizokukhomenta ngayo kufacebook page ye-VONDV asihlangane khona lapha bazokujoyina. Kuna ma t-shirt 150, kuna ma quality 100 randa. Njalo la ma branch from Johannesburg, Pretoria, Eastern Cape la kuzinda. Ziningi inhlelo ezizwayo lapha nasukumeni bantu bakithi sibambisane. Isimo sibi bathi umuntu anongakhali ufele embelekweni. Idudula suku bayakhuluma. Manje South African government iyabazi iyabalalela. So lathi kumele siyelungisele ilizwe silungisele ikusasa labantu bethu. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele kubasa nakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo muntu akamangagwa lo sengezo shabanga. Othina ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele? Sesikwazi mhlophe lokhu ukuthi uChabanga isibongo sakwamalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Chabanga. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kuZANU PF. singafuni asiyifuni izani izani ngekayise hayi thina akalanga ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo ngiyabona
Studio 7 livuka njani okhuluma ngolimkani wesiganda ko 9 besicela lidlulisele umlayezo kumnankagwa lindlulisele umlayezo wamkati manje uzwa njani abantu beSouth Africa mabe sithuka kanje besithi thina sigezi sinduka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi ilizwe lakithi lirichi kakhulu linothile kodwa yena ngelokhu zeni yakhe ukhokheli bakhe bukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phelekele sidlulisele umlayezo lalowo chabangwa komthengile manje sekuxoxisa amalungu e-Triple C asazi bayophelelani kodwa one day
basakazi abahle Studio 7 hey livuka njani basakazi bethu hayi nethemba liright hayi siyabonga izindaba ezihlezi izindaba zeqiniso yengumluleko okhulumayo Studio 7 hawu kuzomunye ubaba lana ubaba wethu sekhaya lapha ethi nawo abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabe abantu bebesekhaya bathuka hawu shame kodwa baba wethu sengazibhekisana nathi abantu baseGoli uyabona ukuthi ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo nyana aluhlaza noma singasingelalutho njengoba utsho ukuthi asilalutho sihleka lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukelanyana ubona umalaysha every month nje ama-trolley ekuqongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singaba-right sizobuya ekhaya lathi sizohlala ekhaya sithande ukuhlala lapha eGoli hayi ukuthi thina silana eGoli siyathuka or asilalutho asilalutho yebo vele but siyazama khona okuncane sikutholayo siphosele hayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazosithintela abantu baseGoli laba hey bathuka bakanje kanje ha kunjalo baba wami ngicolise khona lapho kodwa hayi ecinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekiwe kabo ukuthi thina baseGoli asifuni ukuvota asifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga Studio 7
sanimonani Studio 7 nivuyenzana nathi siyavuka hayi siyabonga ukuthi yena iZimbabwe ayila mapolisa amapolisa asebenzela izani sibeke nje sicaca ukuthi sebenzela izani kungani abantu bengabantu abalele bethumba iTriple C yabona ukuthi izani yiyo enezigebengiphakathi izani uma ungabe ungathi ophezane nayo acasisa umuntu uyanyamalala yamvumbulo bambulala or bemithumbe bemphakela amajeseni imijeso bemphakha isilofoze izani ayilunganga ayizi neqiniso yonke into yibebeka etafuleni bengafuni ukuthi beqhwadele umbuso bethatha iZimbabwe benze yabo iZimbabwe ngeyethu sonke esibele iZimbabwe sicela kusihlonise ntiwalathi sibahlonise
yes alibonani bakithi kustudio 7 siyavingelela ebuseni khona lapha hayi obaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahle hle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo mhlawumbe iZimbabwe ingahluleka ukusibopha leso sandla sesithathu esiyisho esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi malume ugawule mpela nduze laye kona laphana ngisesandawana bakithi uba malume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga ukuthi bonke abantu beZimbabwe izilima yini abazabe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizane ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahluleka ukubamba leso sandla sesithathu nje ukuthi isandla sesithathu leso ngesabo esabo kumbeni ifazi yabo leyo akayekelelo lamanga lo
njani Studio 7 njani Studio 7 lonke nje yodungamre nkomo bonke nje abasakazi beStudio 7 sithanda lonke ngingena edabeni kulalo baba abathi ngichabango lo ungicasula kabi uma esithi abantu besindebele nababulalwanga izani PF abantu beKorea babengasuka bezobulala abantu lapha weSaudi ibebizwe izani PF izani PF iyathiretre nalaba abantu babuya bazosiqeda azubaba lo uyazume ngakhuluma kanje seduze singamkhahlela thi singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi usibalukhulu okhulumayo uyabona le ndaba e-Triple C hayi mina lokhu kuthiwa izani PF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabo kodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe kwaze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi izani PF i-Triple C ayina order that's why ubona indawo zabo chabangu yonke into ye-Triple C
akusi party lokho yena sikhuluma inqiniso abantu bakithi singafuni ukuthi irojo wabantu iZMPF ayithinte ngisho into yenzenzayo lapha iTPC ayina order yibo abathumba abangani babo bevulana labo kodwa le beqede bethi iZMPF iZMPF kuphela efanele ithumela amaphoyisa ezama ukuthi ebadingi labo abantu yiyo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTPC bebodwa bevulalana ngoba vela kula order lokho akusi party lokho nje ungakuyona ukhuluma TPC yini khonoko into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo singathi abantu mabavote iZMPF musi behlukane lakho lokhuya
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba lukhulu lokhulumayo uyabona le ndaba TPC hayi mina lokhu kuthiwa iZMPF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola musi la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabo kodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisilizwe kwaze ngokubulala so manje maso kufaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi iZMPF iZMPF kuphela efanele ithumela amaphoyisa ezama ukuthi ebadingi labo abantu yiyo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTPC bebodwa bevulalana ngoba vela kula order lokho akusi party lokho nje ungakuyona ukhuluma TPC yini khonoko into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo singathi abantu mabavote iZMPF musi behlukane lakho lokhuya
ngoba lapha Studio 7 into ezakalayo lapha bantu beZimbabwe singababhizi ngoshabanga lokho sikushabanga ushabanga niyekele nathathe laba TPC abahamba layo abayiziphofu ahambe labo khona ngala bangazi lutho ngapha asibuildeni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabanga loyo singalokho sidideka ngayo It's going to take another 5 years. It's an upheaval to same bush way. Now, because it is not going to catch a bag. Let him go. Make an ahambe. Hambe, I want to back a lot of funai. Now, soon, sending up a very thing. It's more pain was cleaning up. Well, then the very obvious, very is going to take long time. In there is an upheaval in Zaloti. On up now, it's a bit too serious. It's a bit of a chance about Baba Sova linking a lay. It's cut here. Hambe, the one 5 years is going to put his unpheaval view of footy, boost a foot. It is a thing. It is a very thing among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usecebise ele Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezivalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga okuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini aluminium foil ngenxaya yomqando. Amabutho eHamas abikwa esithi impilo ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Difa waJapi Pangodube.
Impi ye-Israel leHamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area indawo egonjolozelwe lizwe lase-Israel noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso wase-Israel so isigaba seGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe le-Israel kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafika isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine kodwa ke engikusho ukuthi ulwandle lukontrolwa ngabaseIsrayeli ngapha emhlabathini kucontrola iIsrayeli so yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale ireporta kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe laseIsrayeli ukuthi ibonakale ukuthi iqondile yini ungakuthi zonke izinto abasebenzisayo noma yinto izikhathi lesizwe iHamas ukuthi bayenelise ukulwisana leIsrael izikhali abazithwala bengena behamba through ama tunnels abawagepha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayivumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza you are sebenzisa ukuthi but so akusoze kube lula ukuthi ba transport imachinery enkulu benga transport nje izinto izikhali ezincane ezilalezi abangazisebenzisa kwesikhatshana kodwa ke asikakhohlwa njalo ukuthi Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona ichaya la ngamabhomba ibhomba la injolo isebenzisa izindiza zamchina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi i destroy indawo eningi ngoba bona bayaphosela ngeinformation yokuqala nxa beqedela lapha sebethumela ke amasosha abo IDF ukuthi abahambe ke bayingela kuleyana indawo kodwa ke kuyese kule molakala omkhulu kakhulu ongakuthi akusoze kufanale esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ngani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi sicqa sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenzi bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwano esavunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseNgland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwi elizweni lase-Israel kungathi kuba lobubele lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into le ekhulunywa yi-Amerika leBrithani kodwa-ke kulokuthi bazame ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhulumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu libulala abantwana umama libhomba izibhedlela libhomba nje kungakhethi lekele ukuthi libhomba nga okuyinto ezisubuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona i-destruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBrithani langohulumende weMelika.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazwe. Silengxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobebs bembube bexoxa-ke lo sithandekile mhlanga weStudio 7 lo Duduzile Sibanda.
Suspectisa America Katesi. Currently we're in Maryland, but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to I think about 16 states, just to name a few, and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho lihamba khona? Ngabe Zimbabwe kuphela kumbe abanye beAfrica la bakhona pha eMelika?
Kukukebe kuhlangene but mostly bangabe America kakhulu. Basamukela kuhle kakhulu ever since we came. This is our 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why sihlala siphenduka is the way they receive us and how we impact on them. Lathi sibachaza sibili kakhulu. So akusekho nzima ukuthi babe bebesibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the most biggest theater that we've ever performed in Yaise. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So sihlabelela kuma theater anjalo. Awe a cappella ngithileyo thina sihlabela singela ma instruments. So abantu abajabulela umculo wethu ngoba labana abahlala belaleli. Balalelisise akula umsindo akulani. But we've also been to the Kennedy Center.
Selilubhekise eCanada likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo umculo wenu lokhu yiwona lwana owembube kumbe kukhonisela kwengezelelayo.
Hayi, asikatshintshi lutho. Lokhu esihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, i-traditional music yethu. Lokhu kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Kuningi abantu abalokhu bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, oboBlack Umfolosi, insimizi emnyama, iBlack Mambazo, South Africa. So, eCanada, we've got 5 shows in Ontario. and after that we head back home.
Lapho ngalisiya ekhaya liba phathelani luyaluthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingene elingcono yini kulabanye abahlabelela besekhaya sabangatholi ithuba elifanayo.
Ye kakhulu ungcono kakhulu kulokuthi ubuhlale ungkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha iAmerica inkulu. You get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows. You get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthenga umculo ama hard copies on your shows also ikho kunyokuletha imali. Yes, ngkhaya we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani langapha because ngapha I population is big and asika iqedi. Even if you've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states awe America. So we're still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke ngoduduzile Sibanda ilunga leqembu lePeps bembube inobuntu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngwa fast 7 lamhlanje ntambama.